Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 26 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadaniswa ukuzwa ummeli wePhalamende wezaniphiwe kuThimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekungumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele.
Abe-MDC basola imbiko yomeliwe uZumba edalela ePhalamende umnumzana Simbane uTamularikwa yena othi amabandla aphikisayo engalokothi ayefika esigabeni sakhe ekhankasa.
Uzina yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili, ukhansile besethengisela thina izakhamizi, yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uzina asisamfuni lapha eGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zibhalela edalela ePhalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele asuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Kuwoza Friday silo mculi weKwasa Kwasa uMandla Nkomo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selisole imbiko yomeli wesigaba seUzumba edalela ePhalamende umnumzana Simbane uTamularikwa. Ekuthi amabandla aphikisayo kamelanga alokothe ayefika esigabeni sakhe. Ibandla leMDCT lithi imbiko leyikhombisa sobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqilibezela ngoba uMtarikwa ethele libandla lizathatha amavota zinkulungwane ezingamashumi ayithoba mnembili 80,000 kona kulabantu abavotayo abangedluli inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. UMtarikwa wethule amazwi la ngolwesibili emkhosini wokuphawula uhlelo lokulima ngokuthelezela oluphathiswe inhlanganiso ye-World Vision International. Ibandla leMDCT lithi inhlanganiso ye-World Vision kumele ikhuze uMtarikwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyadaniswa ukuzwa ummeli wePhalamende wezaniPF uThimba Mlarikwa ekhuluma amagama anjalo endisulusizi ngokuthi lapha kade ekhulumela khona bekungumkhosi e-division inhlanganiso emhlaba wonke jikelele okokutho ukuthi kumele yona i-World Vision iziphumele egcekeni sitshele ukuthi ivumelana namagama anjalo. Njalo konokho kunye ngoThimba MP uThimba Mlarikwa kuyakhombisa ukuthi zani isizilungiselela ukuthi iqalise ukutshaya abantu. Kodwa nxa bamile emkhosini lapho ababekhuluma khona bekhuluma ngodlakela ibabokuqala besithi khona udlakela babufuni besikhuluma nobaba uMofati Nkomo ekhuluma ngokuthi udlakela khona ngabavumelani nalo. Namhlanje uThimba u-MP usephumele egcekeni ukuthi vele udlakela luyeza kutho ukuthi leli lizwe sizavele zibe sitshaywa yizani bona nxa befika ezindaweni lapho ababona khona ukuthi kuyabayangisa bafike bale ukuthi udlakela ngalokhu ebantwini.
Manje pho lizangena yini endaweni ezinjalo sizwa kuthiwa ayisiyo ndawo kuphela yona le kaMtarikwa zikhona ezinye indawo futhi.
Hayi ukungena sizangena ngoba kakula muntu okumele aliswe ukuthi angene kulezi ndawo zaseZimbabwe uma seyakhankaza ngoba sonke sikhankasela ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu kuleli lizwe. Bona ngabalalungelo ukuthi basivalele ukhuluma kunje nje. Inkokeli zethu zebandla leMDC ekhokelwa ngubaba uTsvangirai ziphakathi kwabantu emaphandleni ziqeqisana nozulu ziyakubona lolu dubu lokwethusela ngabantu ngokokukhona kathi esizane siqalisile ukwethusela abantu.
Lo ngunkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Chris Gande weStudio 7. Ukusilela kwamanzi eGwanda sokwenze izakhamizi zaleli dolobho zabhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa iGwanda amanzi kuhlangothi lwezinwa lumsebenzi ufakwe ezandleni zekhansili. Enye inhlanganiso ezizimeleyo eGwanda iCommunity Youth Development Trust isebenzelana lezakhamizi ifikise ugwalo lwesikhalazo edale lephalamende kuliviki. Ngitsho lo mabhalane kugatsha olubona ngokusebenza kwamakhansili umnumzana George Mlilo uthi nxa ikhansili yeGwanda isenelisa ukuqhuba kuhle umsebenzi wamanzi kumele ibe yiyo ewuqhubayo hatshi izinwa. Umlilo obikwa ekhulume amazwi la emhlanganweni awenzele ziphathamandla zikamunisipala weGwanda namuhla. Sixoxele sikhulumeli seGwanda se-Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu.
Uhlupho esithakathi kwalo njengabantu beGwanda lunzima. Indaba yamanzi leyi sisithukumisile. Indaba le ayisiyo yanamuhla, ngiyakudala kubo 2012. Kodwa lumnyaka ka-2017 lowo ususithwalisa amagabha avuzayo. Amanzi siyakuyenzwa lokho okuthiwa yi-water rationing. Abuya ekuseni ngo-6 ahambe ngo-8. Abesebuya futhi ngo-4 ntambama ahambe ngo-8. Yizi zikhathi abasitshela zona ukuthi amanzi abe khona. Kodwa awafiki ngaleso sikhathi. Uyananzelela ukuthi ekuseni ngaba-7 abuya ngo-7. Kodwa u-8 echaya asevaliwe. Okutsho ukuthi sabe silehola nje elilodwa nje elokuthola amanzi. Ntambama lakho mele sibe nawo ngo-4 kusiya ku-8. Kodwa u-4 khathesi usetshayile awakabi khona. Azazabuye kumbe ngabo-6. Kuthi kutshaya u-8 asehambi. Okutsho ukuthi vele kwezinye indawo eGwanda ezinjengabathiwa kohlalani kuhle e-Ultra namalokithi andiyabo Spitzkop vele amanzi abakaze bawabone lokho ekwaqalisa indaba yena le ye-water rationing.
Izikhalazo zenu elizifikise edale lephalamende lifuna lenzeni idale?
Lapha okwenzakalayo ukuthi silendlovu ezimbili eziyizo ezisipha amanzi. Indlovu yakuqala yikhansili yeGwanda besokusiza uZinwa. UZinwa yena uthatha amanzi awahambise ekhanselini athengisele ikhansili. Ukhansile besethengisela thina izakhamizi. Yikho kudala ingxabano yonke le. So thina njengezakhamizi sithi hayi uZinwa asisamfuni lapha eGwanda. Akahambe lapha avela khona ngoba nguye osidalela ingxabano zonke lezi. Amanzi ethu lapha eGwanda yiwo adurayo okudlula ilizwe lonke ngoba ukhansili antshi usethenga amanzi kuZinwa ebesesithengisela lathi izakhamizi esefake laye phezulu ukuthi akhothe. Ukhansila wethu weGwanda wayevele ekwanisa ukusinika amanzi kungela Zinwa. So iZinwa leyi kayithathe idamu leplanti konke okwamanzi ibuyisele kukhansili asisayifuni lokuyibona lapha eGwanda. Nxa iphalamende sibili njengoba kuyibo abaletha iZinwa nxa bengathi uZinwa kahlaphuma kuphele hayi singaphila ngcono lapha eGwanda.
Unkosazana Linda Mpofu isikhulumeli senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust sixoxela eseGwanda. Kulabalobi beZimbabwe asebesungule indlela zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku ukuze ingwalo zabo zifinyelelwe kalula nguzulu. Enye yalezi ndlela ngephansi kwesihloko esithi Ziza Platform, okuyindlela njalo yokwenqabela ukuntshontshwa kwemisebenzi yabalobi, okuyinto esibhayile elizweni ebaswelisa inzuzo. Kubika uMavis Gama.
Abalobi laba bathi njalo le ngenye yendlela abayisebenzisayo ukukhuthaza uzulu elizweni umkhuba wokufunda ingwalo ngoba kuyindlela yakulezi nsuku abangakholisa ukufunda ngayo ingwalo. Omunye walaba balobi ngumbalisi lomsekeli womphathisikolo se-Norton Education Center umnumzana Emmanuel Chuma. Uchuma ulandisa ngobuhle bokusebenzisa lindlela njengomlobi.
Manje nxa sekusenziwa ngendlela yedijo platform yale sikhuluma ngayo sokusitsho ukuthi amabhuku ethu azabe engasahambi phansi, azabe sehamba emoyeni esigijima adlule abantu bonke laba kade bezama ukuthi basitshontshele amabhuku abasezivenelisi ukuthi basitshontshele.
Ukhuthaza uzulu ukuba abe lo mkhuba wokufunda ingwalo esebenzisa indlela zalamuhla.
Uzulu ngiyamkhuthaza ukuthi bone ukuthi abantu abalawo amafoni, balawo amakhompyutha, balawo ama-tablet ukuze bazuze information abayifunayo ngesikhathana esifitshane.
Uchuma uthi le kungenye yendlela engasetshenziswa ngabalobi ukuloba ingwalo zabo zifinyeleliswe kuzulu ngayo ehambelana lendlela entsha uhulumende aseyisungula kwezemfundo esisetshenziswa ezikolo.
I-new curriculum kufanele bayilandele okuzwayo nxa besenelisa kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ebhala lolu bhuku alibhalayo ibhala alibhalayo kungazibaba yikuphonga ukubhala kuphela kungaphonga ukubhala kuphela ibhuku lakho kuba nzima ukuthi libe accepted ku-government libe accepted esikolo.
Umnumzana Alec Kaposa ngumphathisikolo se-Norton Education Center asisungulayo engomunye wabalobi loncindezela ingwalo. Yena ke uloba ingwalo eziqondiswe kiyo yonke intanga kusukela kubokhekhe kuze kuyefika kwabadala. Ukhuthaza abalobi njengaye ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zebulenjini ukwenza uzulu athakazelele ukufunda ingwalo hathi ngoba umuntu efuna ukuphumelela kumihloliso. Abalobi bahlezi bekhala kwabezomthetho ukuba bajezise amasela avuna lapho engalimanga khona ngokuthengisa ingwalo abazintshontshayo lezi njengalokho kwenzakala emazweni athuthukileyo. Bethi iningi selisehluleka ukuqhubeka beloba ngoba ingwalo zabo zintshontshwa bese zithengiswa ngentengo ephansi bengatholi inzuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi ethu leMDC athi leli bandla selivinjwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngamalunga ezanu-PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu ekade behlome ngemibhobho abavale ubuso njalo abahlasele ibhasi ebithwele amakholwa esiKristu kweleGibhite babulala abantu abangamachumi amabili lasithupha 26 lamhlanje kusihlwa. Lebhasi ihlaselwe isuka esigabeni seminya ngamadoda ekade ehamba ngezimota ezintathu. Abameli bamazwe aseAfrika babikwa beyamukele ngenjabulo enkulu njalo ngempululu lapho uDokotela Tedros Adhanom wakwele Ethiopia aze akhethwe ukuba ngumqondisi wohlangothi lwezempilakahle olo World Health Organization emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva. Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela imfundo ama-scholarships kungumthwalo onzima kakhulu nxa uyisizalwane selinye ilizwe esilesifiso sokufunda emazweni. Kodwa lokhu akutsho ukuthi ama-scholarships kawatholakali. Linkuthazo isiphindwe kanenginengi zingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo emakolitshini labafundi ababele nhlanhla yokuthola ama-scholarships. UMike Wobe we-Studio 7 uxoxela abasanda kugqiba izifundo wasipha lolu daba.
ingcwethi ezikumsebenzi wezemfundo kwabaqeqeshi bemakholeji atshiyeneyo kwele Melika acebisa izizalwane zamanye amazwe ukuthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lwalapho okutholakala khona usizo lwemali yokuhlawulela izifundo. Zithi yebo, lutholakala nzima lolu sizo nxa ungodabuka emazweni asathuthukayo, kodwa akusho ukuthi alutholakali. Unkosazana Thanya Nyathi ngomunye wabadabuka eZimbabwe osanda ukugqiba izifundo zakhe zokuba yintatheli ndaba ecollegeini eloColombia University.
Ukuthola usizo lwezimali zemfundo akusonto echiphileyo njalo akusonto elula. Angifuni ukuqambela abalaleli amanga. Iqiniso yokuthi umuntu lomuntu kumele afuqe ngamandla akhe wonke ukuze athole ama scholarships. Okokuqala, ngathi abantu besemakhaya imali ihlele emakhaya, i-internet ikhona kodwa ngiyazi ukuthi inzima i-internet iyadura. But nxa ulama websites kulo www.scholarshipaid.com lapho othi unga subscribe khona msuku zonke uzathuvula kuma email akho uzabona bekuthumezela ama scholarship.
Umanyathi uphinde wathi zikhona isikolo lama college amaningi adumileyo emhlabeni jikelele kwele Melika anikeza usizo lwama scholarships.
Kule university leyo even out as a New York University of Adelphi iyanika ama scholarship abantu abaningi abazi kula ma university ase Texas amakhulu kakhulu ama university alungileyo kakhulu anika ama scholarship at a University of Tennessee labo bayanika ama scholarship but kumele thina sinjani sisukumele phezulu si apply sithi sesi apply lesi siqala njani ukufuqa sesiqala ukubafonela siqala ukubatshela ukuthi hayi indaba zethu zime kanjani ezezimali labo bayazwisisa bayakwazi ukuthi siphume eAfrica kunzima ukuphuma eAfrica.
Uphinde waphatha njalo uhlelo lwesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana James Manyika olwe collegeini ye Harvard University lokunikeza izalwane zeZimbabwe usizo lwama scholarships ukuze bayefunda ecollegeini lelo.
James Manyika yena ungukhulukhulu we global company okuthiwa yi McKinsey. So nthe ngikhangela ukuthi yena uvele uye udume ngani sembona ukuthi hayi u James Manyika watshiya i fellowship for Zimbabweans only ese Harvard. Ama Zimbabweans amaningi afuna ku apply Harvard ngoba siyesaba ukuthi thiwa yi Harvard yesaba. So mna bengikhuthaza abantu ukuthi hayi apply na nini kubo Harvard ungazikhangeleli phansi uzathi apply le Harvard baza kuqhubela iJames Manyika scholarship. Price i fellowship yangkhona ithoni iphiwa ama Nigerians iphiwa abo Tanzanians because lina ama Zimbabwe ngasi apply.
Unkosazana Busi Mhlanga ngesinye sesizivalane seZimbabwe esigcibe isifundo kwele South Africa ecollege le University of Pretoria ezindweni ezebhizimusi. Yenake uphatha udaba lamathuba okuthola usizo lwama scholarships kwele South Africa esithi ngaphandle kwabantu abakumdlalo lunzima ukuluthola usizo lolu njengesizalwane seZimbabwe.
Hayi, eSouth Africa kunzima, eSouth Africa kuyabhedla vele ma uvele eZimbabwe eSouth Africa ayi kufika vele ukuthi abazali bakho yiba bafanele bekhokhe imali yona leyo ukuthi uhambe eSouth Africa.
Bonke bobabili bayavumelana le ngcwethi ezitshiyeneyo ezithi yebo akululu ukuthola usizo lolu njengesizalwane selinye ilizwe kodwa amathuba amaningi akhona ukuthi umuntu aluthole nxa ethola ulwazi lwalapho atholakala khona. Becebisa izifundi ukuthi zingalahli ithemba lapho ziswele kwezinye indawo lolu sizo. Bafake izicelo zokufisa ukufunda emakholeji namaningi. Okunceda kakhulu yikuba lempumela enhle ezigabeni ezedlule kungaba esigcibeni izifundo zesecondary kumbe ezedegree lakuqala usufuna ukuya kwenza imasters. Ngaleyo ndlela umuntu angaqinisela lokuba lesineke ngokuya kwesikhathi amaphupho okufunda phesheya alakho ukufezeka. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC ngingumike Hobe.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump osanda kuthekelela ilizwe leIsrael uthi akula ongephula ubudlelwano belizwe leli leMelika. Uthi amazwe la ananza ilungelo loluntu njalo afuna ukuthi abantu bakhululeke sonke isikhathi. Umnumzana Trump uthi ufuna kube lokuthula kwele Israel njalo abantu bahlale bejabula. Uthi maningi amathuba angatholwa ngamazwe omabili la nxa engaqhubekela phambili ebambisana kwezokuthula lokwenza okunye okufanayo. Uthi okumele bakwenze yikuthuthukisa amazwe abo lamanye emhlabeni wonke jikelele ukuthundubeza lokwehlula amalucatsha atshiyeneyo kanye lokumisa ilizwe le-Iran elifuna ukuba maqhuzu emhlubulweni we-Middle East. Umnumzana Trump uthi ubona engazani kuzaba lokuthula endaweni le esikhathini esilandelayo. Uthi abantu ahlangane labo elizweni leSaudi Arabia bakhonone ngokwenziwa ngamalucatsha e-ISIS lelizwe le-Iran elikhanya limila impondo lijonge ukuthuthukisa ukholo olwenza kube lwamalucatsha amaningi emhlabeni wonke jikelele. Utambo uthi elemelika lamukela ngezandla ezimhlophe labo abafuna uncedisa ekuliseni amalicacha eMiddle East nakwezinye indawo zomhlaba. Uthi maningi amazwe afuna ukuthi kube lokuthula emhlabeni, ngakho kawabambisane lemelika ukuze kuzanywe ukuthi amalicacha ehlulwe emhlabeni. Uthi kumele kuvuselelwe inkulumo leziphathamandla zePalestina ukwenzela ukuthi kulungiswe okuningi okuhluphayo emazweni asemhlubulweni weMiddle East.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Agbe uthi leli qembu kalisoze liguqule indlela elidlala ngayo lapho elizadibana khona lele FC Platinum ngesonto enkundleni yemandaba lanxa nje linqotshwe yi-Chicken Inn ngolwesine. Kuviga uJoseph Njanji.
U-Agbe utshele intatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu leHighlanders leChicken Inn ukuba akayethuswa ikunqotshwa kweqembu leBhosso okungokwesibili ukudliwa selokho okuqalile umncintiswano weligi lonyaka esithi imidlalo isaseminengi ezadlalwa njalo labafana bakhe badlala kuhle.
Akula sizathu sokuthi sinathi singatshintsha umdlalo wethu ngenxa yokuthi sidlale kuhle indlela esidlale ngayo. Yebo, asihlohlanga kodwa indlela esidlale ngayo ibiyinhle. Noma sisiya kuplatinum asuze sitshintshe indlela esidlala ngayo.
Iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elitshumi lesikhombisa. Lizavakatshela iqembu leFC Platinum elihlezi endaweni yesithathu, njalo lile miklomelo elitshumi lathoba mune munye. Yonke imidlalo yesigaba sePSL izadlalwa ngesonto kulimpela viki, njalo amanye amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eluveve esedolobheni lakoBulawayo kule midlalo emibili, njalo kwakuqala iqembu leBantu Rovers lizanqikilana leHarare City ngehola lakuqala emini, kuthi umdlalo wesibili uza kuba phakathi kweqembu leChicken Inn leShapani Mine kugamanxa ihola lesithathu emini. Enkundleni yeMorris Depot iqembu leBlack Rhinos lizadibana leleYada, kuthi enkundleni yeKippo iqembu leTriangle lizemukela iqembu leCapes United. Iqembu leWangi lizadlala leHowmine ngaseColliery, kuthi iqembu leDynamos lizemukela eleZBC Kariba. Enkundleni National Sports abafana beNkezi Platinum bazadlala labeBulawayo City ngaseBaobab, kuthi umdlalo wokugcina uza kuba phakathi kweqembu leChapungule leCholocho enkundleni yaseAscot. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ichi woza woza Friday my darling, woza Friday umseven zupovine.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lomculi weKwasa Kwasa osakhulayo uMandla Nkomo eleqembu lakhe elibizwa ngegama lakhe. uMandla sehwatshe idlalade lakhe lakuqala elitsha elithi Ichomiyami.
Leyinsizwa yasecawuna eCholocho uMandla Nkomo esithi mngane wadliwa igoli nje kutheni. Leli lidlalade lakhe lakuqala uMandla ecula yamantombazana eZimbabwe amane uchelesile uNolin uSolesi lo melodi. Kwasa Kwasa evuthwe buswi kakhulu nxa ukhangela ukuthi leli lidlalade lakhe laqala. uMandla uthi kwelidlalade elengoma ezilitshumi ukuza labo asebehleli egoli bathi pekle bakhohlwa kubo. Yena ke uthi ucela ukwemukelwa ngezandla zombili njengomculi osacathulayo.
Ngisemncane but namhla futhi ngithi ke ngicule njama emabhendi, dinga usizo lokusponsa amamaneja into enjalo. Kodwa ngicula vele ukuhlangana iKwasa Kwasa ngathi amapedi, but I know ukuthi ekhaya lezinto ayikho vele.
Lobanje sithi ingoma zakhe zeyeme kakhulu ekudlaleni konyawo lenqulu, uthi akawachiya ngaphandle lamazwi akhayo. Kukhona ke lapho ayithatha khona iKwasa Kwasa yakhe ayiphose kusibhelani umgido wabesihlanganele. Njengomculo sakhasayo umandla ukhala ngoxhaso yiloba luphi uhlobo kuphela nxa uzalikhulisa leli qembu lakhe laziwe umhlaba wonke.
Ngifisa ukubajabulisa like ninje angaze ngibe le show engeyami straight, but ngiyafisa ukuthi anikele le show engeyami straight ngikwazi ukushaya ishow ngijabulise abantu cause like ijive ukujive ngejive mpela. But kungakuthi ngiyabengelamanager engelasponsor ayikho into engayenza pa mina. Nafisa lamthi ngithuthuke lami ngiyaphambili.
Uthi abafuna ukunandelwa yilo mculo wakhe emicimbini yabo emichadweni lasemagigini bangasitholela ledlalade lakhe levideo yakhona nxa bengathintana laye kuFacebook egameni lakhe uMandla Nkomo. Lesotho 7 ne Johannesburg vele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Mandla Nkomo insizwa yasecholocho igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngekwasa kwasa. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT likhala ngokuthi kalisavunyelwa ukukhankasa kwezinye isigaba zelizwe ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Izakhamizi zeGwanda zibhalela edale lephalamende zikhalaza ngokuthi uhulumende kumele esuse umsebenzi wokutholisa leli dolobho amanzi ezandleni zezinwa. Hayi ke kwanele okwalamhlanje. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.